So isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Njani mthwazo omuhle siyalamukela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngolwesihlanu mhlaka 22 kumpalakazi 2017 lo nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bebandla lezaphu abalokhu bephakathi kwebandla lezanu PF party lokhu bemele uZulu.
Unkomo wavele wasikela thina wathi hayi, abanye bavele bazayalela kule yinto bazabhalela edakeni bengaphumi sebesebenzelani izitho zabo nabantu babo.
Kuxotshwa uBishop Ndanga kwinhlanganiso yeZimbabwe Christian Council.
Ngabe bonke belo Ndanga besenza zonke izinto lezi ngakhayela abantu bona laba abakhulumayo, yiyo abantu akade besebenza eduze kukaNdanga. Kodwa singaphinda sikukhangele futhi singathi maybe babengcindezelwe.
Iqembu le-Highlanders Football Club lixotsha lixolisa abalandeli balo ngokulungadlali kahle lo nyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abalandeli bebandla lezaphu abalokhu bephakathi kwebandla lezanu PF party lokhu bemele uZulu kubandlaleli loba kulabantu abakhonona besithi sebephelelwe ngumphako. Bathi lokhu bebambe amazwi kamoyi uJoshua Mqabuko Nkomo wathi amabandla la asemanyene. Unkomo lo wayengumongameli welizwe leZimbabwe umnumzana Robert Mugabe balobelana isivumelwano somanyano esibizwa ngokuthi i-Unity Accord mhlaka 22 ngompalakazi ngomnyaka ka-1987. Kodwa ke abanye abalandeli bebandla lezaphu abagoqela umnumzana Dumisa Dabengwa baphuma kumanyano lo besithi abaphathwa ngemfanelo ngumgabe labanye bakhe. Siqoke lo mnumzana Believe Gawule okubandla lezanu PF othi kumele besebenze katalela owamanje njengoba sokulohulumende omutsha.
Ukumanyana lokhu waqeda konokwana ukubulawa kwabantu kwakukhoyo kwabakhona ekuqaleni. So ukumnceda ikokwancedayo kakhulu ukuthi kulo mmanyano lolwana unkomo owangena kilo engakakuthanda kodwa wayakuthi wangena ekutheni aqede udubo lwalukhona olwaluphathelane lokuthi ukubulawa kwabantu konokwana kwakuke khona kwakuqala. So kathesi ngesikhathi sokuthi amathuba lalana alahlekayo akuqala lana akuye lawo amathuba akhona kuzobonakala intuthuko ebambekayo kwele mandebeleni.
Ye, siyabona ukuthi-ke umnumzana Dumisa Dabengwa wagcina iphuma labanye bakhe kumanyano weZanu PF lezaphu. So ke singathi abantu abasala khona ngale kuZanu singathi kumenjani khona manje bayakhangelwa kuhle ngabantu kumbe abantu baphonga ukuthi hayi bakhona ngale baphonga ukuthi sisece nje?
Into Dube ehluphileyo kakhulu yikuthi abantu oDumisa Dabengwa amadoda asilili lani amadoda anela iqini izinto ezingamanga kuhle ebandleni lezanu PF bashiya amadoda angathandi amanga kumbumbuzi into ezingayisiza ukuthi ezirayit. Ubaba Lwane umgabo wayekhona wawona ngesikhathi saka wayelokhu ewona siya phambili ilizwe laze laba lili kakhulu. Abantu abanjaba boDabengwa kwangazake abavumele ukuthi bethi into leyi iqondile yona ingaqondanga kwazokwaza ukuthi bala ukuthi bethi imbuzi bengensikazi yona beyikhangele ikuthi ngendvuna bakwala lokho Dabengwa yiwo amadoda lami esiwakhangeleleyo. Mina njalo ambasole Dabengwa ukuthi kuthiwa kwabo ngobana akungekayo kodwa isithembele ukuthi esehambile ubaba lo onguye wawona zonke izinto lezi. Ubaba lo wahlala kakhulu ebusweni 37 years is not a joke. Wahlala kakhulu wawona kakhulu wenza izinto zamazimbi kakhulu ngokuthi umanyano lolu aluzana lusilethene lutho thina emveni lokho fanele sikhangelele ukuthi ngathi sesilobukhokhela omusha lokho. Sicela ukuthi umanyano lolu lukhanye ngoba abantu lakithi kwele mandebele babonakale ukuthi lawo bayathuthuka basuke ezingeni aphekile okwayizolo lokhu benintezelo umbuso kamgaka.
Ye, kodwa kungenzakala yini khonokho njengoba abanye besithi-ke umongameli Emmerson Mnangagwa kunganulesandla kulokho-ke umbuqazi wekhukhurawundi. So khonapho-ke awubona ukuthi kule nkinga
mina angifuni ukungena kwento zombhokazi kathi ngifuna ukuthi ngingene ekutheni ilizwe lethu sikhangele ukuthi liye phambili njalo ngikhangele umbuso kamnandaba uwumbuso ozosiphathisa thina ozosithuthukisa thina njengezimbabwe njalo asitheni sibekele eceleni izinto zonke lezi ezinye eziningileyo bese sikhangela phambili sithi thina asike simnikele ithuba umnankaba simbone ukuthi uza kwenzani zazani ukuthi kathesi umnankaba ingene embusweni izulu abantu beqashe ukukhuluma izinto eziningiezinga kathesi thina sithi umnankaba alethe ukudla ethebulini kadale imisebenzi avuselele i-economy senzele ilizwe lethu lithuthuke liye phambili njalo asilinganise thina emathembeleleni ukusilela kwethu kwasala esakwenziwayo izolo lokhu emuva siye phambili lathi silingane nemgwaqo yethu ibe mihle njengemgwaqo elanye amasungo carpet landandala ethiya khona ngale intuthuko lana kathi khona khonale kwamashoraland la ibuye ngobuningi bayo intuthuko yakhona silingane sonke ngokuthuthuka kulezinto lethu lezimbabwe njengoba singaisiyilizwe lethu ngokulingana kungalamunye ukuthiwa ilizwe lelingelakhe ngokuba ngcono kakhulu kulomunye siyimihlobo ethiyeneyo kodwa ilizwe lethu ngelethu sonke siyimihlobo enjalo sonke singamazimbabweni ngakunjalo ithuba lomuntu umnankaba asimnikele ithuba enamapolicies akalethileyo ngamapolicies amukelayo ebantwini atshengisa njalo ukuthi ungumuntu ozimiseleyo athuthukise ilizwe leliye phambili
lo-ke ngumnumzana Believe Gawule okubandla le-ZANU-P F sixoxelaye ekhona ngale-ke etsholojo siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Matthew Sibanda okubandla le-ZAPU elaphuma kumanyano we-ZAPU le-ZANU-P F
i-unity day lesikiyo namhlanje ka-22 i-unity nje eyenziwayo isenzelwa kubana imbhuqazo wegukurawundi wawosukuze waqeda isizwe sasemathebheleni nje kwakusenziwa ngoRobert Mugabe bebonke nokhomanda wakhe umnankaba namhlanje ongusenguye upresident weZimbabwe bekulala ubana ungaphinde kube leZaphu ungaphinde kube leZipra njalo babekwenza lokho behlosile so le unity yenziwe akulanto eyenzakalayo emadebhelelenti ngemva kwalokho okwenzakalayo futhi wona bebezibusela ngancane ikhulisa ngothi langapha kwi-Tinesosivelelenti mbalisa izaphu leZipra akula ma-benefit abawatholileyo ngemva kwalokho kwaba ngokupholisa nje ukuthi abantu bekume ukubulawa kwabantu ngokuchazwa i-bookgrawundi inangokwethu-ke le-unit hayi asiyisekeli siyayi-challenja sithi hayi ayisebenzi lutho kithi yinto nje eyenziwayo nje ukuthi kuphumelele bona ukuthi babuze baze kuze kube naphakathi
ye mase sikhangele-ke kulabantu abalokhu bephakathi khona ngale besithi lokhu bangena lo umqabuko so bathi abasaze besuke khona ngale-ke kuZANU-P F ungathini ngakhonokho
labani abantu abangena ngale bathi lokhu bangena bathi ngoba masikhuluma nabo bona bathi bona bachiywa ngunkomo ngoba thina sithe ziphuma kuzano sesikhipha izaphu ukuthi ayizimele yodwa leZipra bona bathi hayi thina sachiywa ngunkomo lapha ngeke siphume bathi no unkomo wathi abantu kabangene ukuze bavimbe ini ukubulawa kwabo sizwe sabantu bemathebheleleni leseZapho leZipra raye ngatshongo ukuthi ngilisele khona unkomo watsho wathi lizafika isikhathi sokuthi liphume kulaba bantu lizimele lodwa lidimande kumbe likleme okungukwenu ekuyikho elakulwelayo isikhathi sakhona maze zifikile bazabe sebeqala ukulwa njengakhonokho abakwenzayo manje kithi yikho okwakuthiwa ngunku bathi nasithi masiphumeni sishiyeni laba bantu sivuse okungokwethu okuyikho okuqondileyo sebeyalela bathi khona hhayi sishiywe ngunkona so kungakho-ke thina sesihluphi ngakho ukwalela kwabo kakhulu ngoba unkomo wavele wasitela thina wathi hhayi abanye bavele bazayalela kule yinto bazabhalelwa edakeni bengaphumi sebesebenzelani iziso zabo nabantu babo bengasalweli ini isizwe siyamtonga lezezimbabwe
ye pho-ke manje bamele bani khona ngale ngaphakathi
naphakathi ngale bazimele bona okwemzimba yabo lemuli yabo leziso zabo zokuzisuthisa bona ukuthi badle kithi abamelanga isizwe siyamthwakazi esihluphekayo ngoba alibana bamele isizwe siyamthwakazi esihluphekayo alubana bakhulumile ivini la kuloro wathi mgabo besalele embusweni ukuthi hayi into zazivele siyivumele la and akusiyo le kwakumsongele ngabantu esilizwe zikhululwa silingane embusweni kanti sokukhanya ubana umbuso sungowabantu baku-one side kungaleyo ndlela-ke thina sithi hayi kwamelangani thina abantu basezimbabwe bamele lenzingeko zabo.
Lo ngumnumzana Matthew Sibanda okubandla lezaphu obekhuluma le Studio 7 ekobulawayo. Linjani mahlabezulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m. 2 p.m. nango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi athi 909 Nidam Wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky. Abenhlanganiso ye-Apostolic Christian Council of Zimbabwe sebemise umkhokheli wabo u-Archbishop Johannes Nyamwandanga ukukhokhela inhlanganiso le. Kwetheswa amacala okuphatheka kwezombusazwe ikakhulu emisebenzini engalunganga okuthiwa ibisenziwa unkosikazi Grace Mugabe umnumzana Robert Mugabe wayengumongameli welizwe leZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso ye-Apostolic Christian Council of Zimbabwe isinike uNdanga amalanga alithumilane ukuthi aphendule incwadi abamlobele yona bekhonona ngokungena kwakhe kwezombusazwe. Bathi wayesekela unkosikazi Mugabe owayelwisana labakubandla leZANU-PF ababengafuni ukuthi umnumzana Emmerson Mnangagwa athathe isikhundla sikaMugabe. Omunye onkokheli yenhlanganiso le u-Archbishop Lameck Chitope uthi bebevele sebelesikhathi behluphana loNdanga ngobukhokheli bakhe obungaqedakaliyo. UChitope uthi ukumiswa kukaNdanga umsebenzi kungezelelwe yizehlakalo zange-Super Sunday mhlaka 5 ngolwezi lapho unkosikazi Mugabe angena khona umhlangano labamabandla ezokholo lwesipostoli laba eRufaro Stadium kwathukwa inkokheli yeZANU-PF eyayisekela uMnangagwa.
Uhulumende okhona uthi ufuna achiye ubukhokheli uNdanga ku-ACCZ ngoba wayesekela abe-G40. Sakubona kungcono ke ukuba achedele eceleni uNdanga kuze kuye kuthi sesikete omunye umkhokheli ngoba wayengafuni ukupha impendulo kulokho okuchiwo uhulumende. Uhulumende wangicela mina ukuba ngikhulumisane laye phezu kwalokho okwenzakala ngesikhathi kungenwa iSuper Sunday kodwa akafuni.
Abakhulumisane lomsakazo we-VOA Studio 7 ngalesi sehlakalo sokumiswa kukaNdanga kusikhundla sakhe sobukhokheli okubalisa uMduduzi Mahlangu bathi uxotshwa kwakhe kunuka santungwana. UMahlangu uthe benze lokhu kulandela ukukhulumisana kwabo lohulumende ngokwethulwa nguNdanga.
Nambonani abantu laba sebefuna ukuzigeza ngabe bonke beloNdanga besenza zonke izinto lezi? Ngakhayela abantu bona laba abakhulumayo yiyo abantu akade besebenza eduze kukaNdanga. Kodwa singaphinda sikukhangele futhi singathi maybe babengcindezelwe ngoba umbuso kaNdanga lombuso kaGrace Mugabe wawuhambelana. Indaba yakhona ibuyisiphice futhi ukuthi uhamba njani, kodwa hayi maningi sibona kuyaphela kanjani.
UMahlangu uthi bekumele bakwenze kudala ukususa inkokheli yezokholo ezikhundleni nxa ithe yaphambuka kunjongo yokholo lwabo besebenzisa isisekelo sombuso senhlanganiso zabo.
Mele bebe yibo abatshela abasephalamende abasemahofisini ukuthi hayi seliphambanisa lapha and iBhayibheli lilakho konke lokho ukuthi kumele kubuswe kanjani lendaba ezinjalo. So mele bebe bebambe njalo beqine bekhulume ukuthi hayi lokhu akusikho even emumweni wokuthi bazahlukunyezwa nguhulumende oyabe khona leso sikhathi, kodwa kumele bakhulume bethi hayi uZulu akajabuli ngento le eliyenzayo, uZulu akajabuli ngalokho okwenzakalayo. Kumele bakhuze inkokheli bebe yilo ilizwi elilengqondo phakathi kokuhlanya konke.
Amanye amacala aweteswa uArchbishop Ndanga abalisa ukwephula isekelo sombuso senhlanganiso ye-ACCZ kakhulukazi isigaba sesibili bathi bekhetha njalo inkokheli ayithandayo kungekho kuvumelana ledale laphezulu le-Apostolic Bishops Conference. Inhlanganiso le idinga ozayikhokhela kulandela ukuxotshwa kukaNdanga kasenelisanga ukukhulumisana loNdanga ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi ati 909 Metam Wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook ukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine. Amaqhegu lezalukazi zedolobheni leGwanda zithole izipho zekhisimusi ngemisukwana ezidluleyo. Lokhu bekuvela ke ebantwini abaningi ngokuqela ke kumgodi weVumbatshigwe Mine. Ubusisizwe Mkhwananzi usipha lolu daba.
AbeVumbatshigwe Mine bathi bethule lesi sipho njengendlela yokubonga labogogo labokhulu ngendlela abathuthukise ngayo idolobho leGwanda. Umnumzana John Mlazi, umqondisi wenkampani iVumbatshigwe Mine, uthi njengenkampani baphatheke kuhlelo lokugcina abakhulileyo eChinden njengokwathesi lo muzi ugcina abantu abahlanu. IGwanda Old People's Home yona ilabantu abayisishiyagalolunye 9 njalo omdala kulabo bonke ngugogo leminyaka engamathuma esishiyagalolunye 90. Umlazi unikeza abagugileyo impahla ezivalisa impuphu, amagwili, amafutha okuphekisa, amanamnede, amasepa lokunye.
Isikhulisile nesikola sidlala singabantwana abancane abazukulu. Kungayisini ngangathi kayisikho lapho. Thina siyiVumbatshigwe Mine. Abaningi ithemba basebenzi khonaphana, abaningi bayende khonaphana. Lathi sesikhumbula abadala bethu ukuthi lathi sihambe siyebanga okuncane lapha nesikole.
Unkosazana Ruth Zuli, olilunga lekomiti ebona ngenhlalakahle yabagugileyo eGwanda Old People's Home, ubonge iVumbatshigwe ngokuzimisela ukunceda abagugileyo kungenani lokuma manzonzo komnotho wakuleli.
Isikhathi esiphila kiso khathesi sinzima, i-economy yona inzima, kodwa kunzima kunjalo ngibone kufanele ukubana libuye lizostretcha isandla senu libusise abazali bethu. UNkulunkulu yawuza umthandazo wethu, sengathi uNkulunkulu angathi busisa kuhlekise.
Umnumzana Redo Mpofu ongumgcini sihlalo walikomiti ufake isicelo kwabeVumbatshigwe ukuthi bayabele abagugileyo umhlabathi ukuze labo bembe igolide. Umpofu uthi lokhu kuzabenza labo bathole imali yokuthi benelise ukuziphilisa ngoba kwesinye isikhathi izinto zisiba nzima kuleli khaya.
I-mining yethu, i-concept yakho is to have a claim. Sidinge abantu abazahamba bayekepa mkhona na. So siyagigwa, sesishare, thina sesithatha imali yethu tena sesiyingenisa lapha engene mabunzi. Abantu bengabona sosibalezi kasiba ama-changes.
Unkosazana Martha Mwale sele mnyaka wabhujelwa umkakhe wayesebenza eVumbatshigwe Mine njalo kwakathesi ngomunye walabo abagcinwe emzini weChinden. Uthi uyathokoza ngendlela eVumbatshigwe Mine emnakekele ngayo labantu bakhe selokhu wathiwa ngumkakhe.
Wangitshiya labantwana laba babancane. IVumbatshigwe yangibhila khonaphana labantwana. Because sithi ngiyabonga uthando leVumba.
Abagugileyo baphinde bathola izibiliboco ezifele emlonyeni lamanamnede njalo baveze ukujabula okukhulu ngokuhlabelela nangokugida. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.
ophethe isikhundla sikamgcinisihlalo weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders Football Club uMonk Modern Ngwenya useqolise kubalandeli beqembu leli ngokungadlali kahle lonyaka. Asizwe ukuthi uJoseph Njanji usethuleleni.
Ekhuluma edilini lokugqiba umnyaka eliqhutshelwe kwelinye lamahotela atholakala edolobheni lakobulawayo izolo ntambama, uNgwenya uthe lonyaka kusahambanga nye-ofisa kwabo enkundleni njengoba iqembu le-Highlanders liqede lisendaweni yesithupha engalaneni yemiklomelo, ikanti alenelisanga lokuphakamisa le nkezo ebezidlalelwa lonyaka.
Ngiyaxolisa kakhulu ngoba njengenkokheli umlando ngowethu. Lonyaka akubanga ngumnyaka omuhle kithi. Asoze silole ingqamo ukuze sigwazane lapha, kodwa iqiniso yikuthi imizamo sayizama, kodwa asingeke sithi kwehlula ngoba aluba sehluleka iqembu le-Highlanders lalizagunyulwa kusigaba saphezulu.
Okungaqhubi kuhle kweqembu leBhoso kudale ukuba inkokheli yeqembu yesule uhlelo olujwayele ukuqhutshwa ekupheleni komnyaka olokunanza abadlali ababedlale kuhle ngoba isithi kungaba lihlazo ukuthakazelela ukwehluleka kweqembu. Inhlanganiso ebiphathisa iqembu le-Highlanders ngosekelo lwemali kusukela ngomnyaka ka-2011 nebhanki ABC yiyo ehlawulele idili leli, kanti iqembu le-Dynamos lalo ebelisekelwa ngemali inhlanganiso efanayo lona likubone kufanele ukuba libonge abadlali balo njengoba libhutshe imidlalo lisendaweni yesibili engalanini yemiklomelo. Lo bekungumnyaka wokugcina ibhanga le-bhanki ABC liphathisa iqembu le-Highlanders lele-Dynamos. UNgwenya uveze ithemba elokuba ngomnyaka ozayo iqembu le-Highlanders lizadlala ngcono kakhulu kulalo nyaka.
Okuqakathekileyo yikuba silungisise konke obekungaqondanga ngo-2017 ukuze ngomnyaka ka-2018 sishaye eziwayo.
Ngemva kokuqhuba kanzima kwimidlalo yalo nyaka, iqembu le-Highlanders likhangelele ukwehlukana nabadlali asebekhulile ekupheleni komnyaka. Phezu kwalokho, leli qembu likhangelele ukuqhatha umqeqeshi owaziwa ngokupha ithuba abadlali abasakhulayo uMadinda Ndlovu ukuba ethathe isikhundla esithiwe isizalwane selizwe le-Holland u-Errol Agbi ngomnyaka ozayo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Okwamanje sike sixoxeke ngodaba lwalamhlanje, udaba lwe-unit accord eyalobelwana phakathi kwamnumzana Joshua Nkomo lomnumzana Robert Mugabe. Siyawazi ukuthi-ke kwakulokulwisana kakhulu phakathi kwamabandla lawa kungakenziwa i-unit accord ngo-1987. So-ke ukuze sihlaziye udaba lolu, ngilo Dr. Nkululeko Sibanda, ingcweti kwezombusazwe ukhona ngale e-Huddersfield University. Baba utshona njani Sibanda?
Ngiyathola
njalo. Asithole kahle sibili. So ngakhangela ke i-unit accord, siyawazi sokule minyaka eminingi kakhulu kwalobelwa nesivumelwano lezi. So ngathi ke osokwaphuma kiso kuyini?
Ayi, ngibona ngani kuzima ukuthi sibone ukuthi okuphume ku-unit accord yikuphi ngoba phela abantu nxa sikhangele kathi sikwele Zimbabwe kukhanya ukubambana kunzima kakhulu, ikakhulu ngendaba yokuthi kukhanya kula ukuxoxisana okwaya phambili kumbe ukuxoxisana kwasuka kwavalelwa i-unit accord leyo, ukuthi awusaxoxisananga kakhulu ngendaba yabantu abatshonelwa isihlobo ngesikhathi sokulwisana kwezaphu sokulwisana kwegrawundi. Ngakho ngibona ngani khonokho kwenza ukuthi kube lobuzima kakhulu. Kathi abantu bayakhala ukuthi lo hulumende omusha ukhanye ngani useqinise kakhulu icele lezanu wachiya icele elalingelezaphu kumbe singathi elalingelezipra.
So ngathi sikhangela-ke siyabona ukuthi abanye abakuzaphu baphuma abanjengomnumzana Dumisa Dabengwa. So khonokho kutshoni nxa sikhangela namhlanje njengoba sokulo umongameli omutsha umongameli Emmerson Mnangagwa?
Ngibona kutshengisa ukuthi isibambano se-unit accord kasaqinanga kumbe vele kasisekho. Ngoba ngaphandle kokuthi umnumzana uDumisa Dabengwa waphuma ngimbone namhlanje esemhlanganweni owegrawundi ekhanya ukuthi layo uyaphatheka ngaleyo ndaba okuthi bekukhangela ukuthi kathi Stanley Square ngabona ngabe se Stanley Square namhlanje ukhala ukuthi kathi benza ama commemorations khona khona ngani kutshengisa ukuthi laba babe kuzapha basakukhulu ukuthi iRita Court isaqinile njalo isayenza umsebenzi ekwenzayo kodwa isifiso bese ngesokuthi ngabe iyaphumelela siyaphambili ukuqiniswa ukwenzela ukuthi endokuzayikho ungayiqinisa ukuthi kube ukukhulunywa ngalezi ndaba ezasale eceleni ukuthi kathi singasizwa cubungulwa njani abantu bamanyaniswe kube lokuxolelana kumbe lokuxolisana ngalolu daba lezinto ezifana nazenezo okunye okukhulu nxa sikhangela ngokuhulumende lowo ukuqhatshwa kuka Parents Shiri owayethiwa ngu-Black Killers ngesikhathi segugurawundi sokulwisana lokho mbonani kwenza ukuthi izinto zibe nzima kakhulu njalo ukuthi upresident uMnangagwa sesike njalo wathi uchairman wezanu kasasuki kuzipha kumbe kuzaphu khonokho mbona engani kwenza ukuthi abantu bamangala ukuthi kathi uhulumende omutsha usaqakathekisa yini leli langa le unity ilanga lezenzo ze-intercourt khonokho mbona kwenza into zibe nzima kakhulu
ye ngase sibona ke kulabanye abachothozwa besithi labo basala phakathi kola ngale ke kubandla le-ZANU PF ngabantu abafuna ukuthi bazinothise kambe wena ubona zani badinga umnotho labo bantu kumbe lokho bembele izaphu sibili ikankomo
hayi kusegcekeni ukuthi ngabasadinga umnotho njalo le unit yangikhona ekhulunywayo kaseyiyo leyo ukuthi abantu babambane njalo kungenzakali lokho okwenzakala ngembana kwe-unit accord ngoba la izolo ngingabona imibiko ebihamba ibhodabhoda lapha isithi yona abantu ababengekho kuzaphu ngoba abanjengabomoyo sokuthiwa hhayi ngoba bona bakhona uhulumende kutho ukuthi izaphu ilokhu labameleli bayo kukanti-ke kuvala uqiniso lokuthi hhayi izikhundla ebezifakelwe okwesikhathi eside lezi izikhundla ebezivele zithathwa izaphu sezithethe zabuyiselwa kuzanla kumbe kuzipra mbona ngani abachothozayo bayitshaye ekhanda nxa besithi kukhanye ngani laba abakhona ngale bayasetshenziswa nje sekwathi ngasuku ngama-pops ukuthi kukhanye ngani kulokubambana kukathi-ke akukho kangako
pho-ke nxa sesikhangela kuyo phambilini kuyagcina ngani umanyano lo awusuzudilike sibili uphele dudu
ngibone ngani umanyana lo uzadilika ngendlela ebuhlungu lokuthi mhlawumbe ukudileka kungatshe kungenza ukuthi lo hulumende lo okhona asuke angaqini kangako bekungaba yinto enhle nxa uhulumende lo angaphangisa asheshe athi hhayi madoda wozani sikhulumisane kuthi asibone ukuthi kusalela ngaphi kusilela ngaphi njalo la macala okufanele akhangelwe le zinto ezasisalelayo ezazifanele ziqhubeke zisuka ku-intercourt yiziphi esingazenza ngoba uMnangagwa akakayenzi into eyi-one etshengisa ukuthi ufuna ukuthi kube lokubambana ukathi-ke umgabe khonokho ukuthi wayenze i-intercourt kutshengisa ukuthi wathanda ukuthi agobe kancane lo bengagobanga kangako njalo wakwazi ukuthi kule nto embe yenzakele abantu ngabakwazi ukuthi upresident uMnangagwa uyakucabanga njalo uyakuvuma yini ukuthi kukhona okuba okwenzakalayo okwazi kwenza ukuthi i-intercourt ibe khona
kodwa nxa sesikhangela-ke kukhengazana uMnangagwa phela kulabantu abavela kuzibra angani baningi asebedonsele eduze kutshoni kunxa edonsa abantu bezipha njalo
udubo lwakhe yilo lolo lokuthi abantu laba abezipra abadonsileyo akukhicekeni ukuthi ubadonse ngoba ngabezipra kumbe ubadonse ngendlela yokuthi benze ukuthi iqembu lakhe liqine kakhulu ekulwiseni kayo le G40 njalo ngabafakanga ezikhundleni eziyizo ezazivele zisenza ukuthi kube lokulingana phakathi kwamabandla njengokuthi bekukhanye ngani kwakule sivumelwano sokuthi nxa upresident etholakale esuke kuzipra upresidium yezanu p f uchairman webandla kufanele abe ngowelinye ibandla ayikhona ukuthi upresident uyaba ngowezanla lo chairman abe ngowezanla khonokho kungabakho sizabona ukuthi kubo-vice president lapho uzawuhambisa njani bekufanele abaxubanise njalo amabandla lawo mabili aye ku-intercourt kodwa lokuwaxubanisa kwawo kakusoze noba ngabaxuba kuyobe sofanele afake bababili
abezipraoboni-kedr sibanda
ibe le-four
siyabonga kakhulu dr sibanda isikhathi sesiphelile ungadilelwa kusasa bawo
ngiyabonga
ye singakahlukani lo kade ngudr mkhululeko sibanda incwadi kwezombusazwe ekhona ngale-ke ebritani singakahlukani-ke sikhangele kade kukhokhela udaba abalandeli bebandla lezaphu abalokhu bephakathi kwebandla lezanu p f bathi lokhu bemelele uZulu silugqiba lawo ekubhake uhlelo lwethu lamhlanje oluvalisa emoyeni ngenjabulo ngukip Stube.